isendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mtwaka zomuhle olamukela emweni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 11 kumfumfu 2018 ngutungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje, amapolisa abophe njalo achaya kabuhlungu inkokheli yenhlanganiso yezisebenzi iZCTU eHarare lakwamanye amadolobho ngaphambilini kokutshengisela obekuqoqwe ilinhlanganiso namuhla. Ukuhlukuluzwa kwabeZCTU lokho kusolwe kakhulu ngabalwela amalungelo oluntu labamabandla ezombusazwe aphikisayo. Ukonakala komnotho welizwe kuqhubekela phambili eZimbabwe, abanye besithi konke lokho kubangelwa izibopho ezethulwe ngumphathintambo wezemali umnumzana Amthuli Ncube ngenjongo yokuvuselela umnotho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa namuhla achaye kabuhlungu njalo abopha inkokheli yenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions iZCTU eHarare lakwamanye amadolobho agoqela eMashwingo leMutare ngaphambilini kokutshengisela obekuqoqwe ilinhlanganiso phezu kokonakala komnotho. Intathelizindaba yethu uMavis Gama uyalandisa.
Ababotshiweyo laba abathi umkhokheli weZCTU umnumzana Peter Mdasa lonobhala jikelele wayo umnumzana Japhet Moyo badojwe ngamapholisa phandle kwamahofisi abo eGolden House belindele ukuya emthethwandaba kamantshi lapho bekumele kuthethwe udaba lwabo lokuphikisa isinqumo samapholisa sokuvimba ukutshengisela. UZulu jikelele usole kakhulu lokhu kwenza kwamapholisa lokuhlukumeza abantu abafuna ukusebenzisa ilungelo labo lokutshengisela insolo yabo kulokho okwenzakala elizweni elimunyethwe isisekelo sombuso welizwe. Omunye wabasola lesi senzo yisakhamuzi seHarare umnumzana Nkosikhona DBD.
Engakutsho ukuthi yingabomu amapholisa enze ngabomu ukuthi abathathe njengoba vele babe sebekhulumile ukuthi bafuna ukuthi bengene bedemonstrate ezintweni ezi-affect abantu abantwana baseZimbabwe, kodwa amapholisa ngenjongo ade belayo lokubathatha ukuthi disorderly conduct. I-disorderly conduct umuntu ezimele phandle kwe-ofisi yakhe singakwazi lokuthi umelele ukuya ngaphi kumbe ucabanga ukuthi enze njani. Angikholi ukuthi ungaba i-disorderly conduct umuntu esemsebenzini wakhe.
Ngesikhathi lolu daba lulotshwa ebelokhe emise imota zawo zamalori amapholisa esigodlweni zamahofisi aweZCTU edolobheni leHarare. Ngakolunye udaba oluphathelene lezokulungisiswa kwesimo elizweni, inhlanganiso ezisebenzisana loZulu zimanyene labezokholo lwesiKristu baqoqa umhlangano omkhulu lapho inhlangothi ezimela uZulu weZimbabwe zizokwethula ezikufisayo ukuba kulandelwe inkokheli yelizwe ukuthuthukisa isimo somnotho lenhlalakahle kaZulu. Okhokhela kulolu hlelo olukhangelelwe ukuba khona ngomvulo mhlaka 15 Mfumfu engumqondisi we-hashtag This Constitution, uNkosazana Abigail Mupambi ulandisa ngokubafuqileyo ukuthi kukhulunyisanwe phezu kwenkinga ilizwe elibhekane lazo.
Sesikhangelelwe ukuthi thina sithi kuma-political leaders bona laba abakhona ezikhundleni simasikhangela iZANU PF sikhangela iMDC mase kubheke ngelinye ilihlo sinanzelela ukuthi bonke bakhona kuphawa. Kungani sitsho njalo? Uzabona ukuthi iMDC yiyo ekhokhelela esingathi khona the most economically active councils in the country, amakhansili onke emadolobheni. Sesikhangela iZANU PF layo ilamakhansili emaphandleni ibuye njalo ibe lo president ku-state house.
ulandisa njalo ngempumela abayikhangeleleyo ekupheleni kwalomhlangano ozokwenzelwa eHarare International Conference Center HICC.
Abamele amanye amazwe labo babuye abazomdabuko labo abakhokhelela amabandla ikakhulu laba akade bengene singathi khona emncintisweni khona pa kuma elections. Sizimisele njengabantu abeZimbabwe ukuthi siphume singathi ku political jacket sifocus as a country and sikhangelele ukuthi lawo ma politicians since sibanqusile bazoba khona and sikhangelele ukuthi bazalalela ukuthi abantu bafunani from now going forward.
Abamanyano wenhlanganiso ezisebenzisana loZulu bemanyene labokholo lwesiKristu iCivic Society and Churches Joint Forum bathi bakholwa kwezokuba kuqale kuxoxisanwe kubonisanwa labezombusazwe kanye lenkokheli ebusayo ngenkinga ilizwe libhekane lazo anduba kuthathwe amanye amanyathela. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Ukuchaywa kweziphathamandla zeZCTU lokho kubangele ukuthi amalunga alinhlanganiso ahle esabela kachana edolobheni lakobulawayo. Kubika intatheli zindaba yethu uBathabile Masuku.
Amahofisi abeZimbabwe Congress of Trade Unions kobulawayo avuke ehanqwe ngamapholisa ngemva kokwala ukunika imvumo amalunga ale inhlanganiso ukutshengisela efuna ukuyanikeza umphathintambo wakobulawayo unkosikazi Judith Ncube isikhalazo sokuthi kabayifuni inhlawulo yomthelo yokubili ekhulwini. Umnumzana Ambrose Sivindi, umgcini sihlalo weZCTU kuWestern Region, uthi lumhlangano ubuqoqelwe ukuthi izisebenzi ziboniswe ukuthi umthelo lo aziwufuni ngoba ukhitshwa phezu kwemithelo eminye ezivele ziyibhadala.
Injongo yokuba lapha ukuthi besilungisile ukuthi sizotshengisela ukudana kwedlo kungathokozi kwethu ngepolicy eyalethwayo ukuthi ayi-monetary policy eyalethwa ngumavuthi ugavena we-reserve bank encetsana lominista uMthuli. Siyananzelela ukuthi bafaka i-2% i-tax and thina njengezisebenzi sithi hhayi lokhu asikwemukeli.
Umnumzana Kamurai Moyo, ilunga leZCTU ku-General Council, uveze ukukhathazeka ngokuthi uhulumende uphanga ukuguqula izinto engakhulumanga labantu.
Abantu bebuyile and njalo abantu bakhona ukubuya abaningi. Ukuthi nje izolo kusukwaba nokuphambaniseka sokule umbiko wamapholisa ukuthi amapholisa sebeyivalile le idemo. Kodwa ke abantu abaningi abakulalelanga khonokho babuyile, abanye lokho bekhona phansi. Injongo isiqongomse yasendaba leyi kuyini, sikonona ngani? Sikhona nge-2% iyafakwa nguhulumende through uminista wabo, uminista wokufinance uMthuli Ncube.
Emva kwalomhlangano abantu sebechitheka lamapholisa abevimbile sevumile ukuthi abantu bachitheke, uKhansila Mlandu Ncube olilunga le-Commercial Workers Union uthi kuyadanisa kakhulu ukuthi njengezisebenzi nxa besithi bayakhuluma ngento ezibahlukuluzayo bayahlukunyezwa okuyinto ephikisana lesisekelo sombuso. UKhansila Ncube uthe njengezisebenzi abasoke bekhathale bazaqhubekela phambili belwela amalungelo abo.
Njengezisebenzi kuyasidanisa kakhulu ukuthi lapho nxa sithi sikhulume ngento ezisihlukuluzayo siyavalelwa, siyaliswa, sikhuluma nje umongameli we-union yethu utshayiwe nje eHarare. Kuyasidanisa kakhulu and ungabala isisekelo sombuso siyavunyelwa njengezisebenzi ukuba sidemonstrate sitsho esikhalaza ngakho. Lokhu kumsuku kuyatshengisa ukubana nxa uhulumende enganakaneli izisebenzi lezo adla kwizimali uzanakanela ubani. Kodwa sithi thina njengezisebenzi kasiphele umoya, siza kungena emgaqweni lokho ngokugcina ukuthi sibayekele besivalele.
Amapholisa ahle avuka evimbile emahofisini aweZCTU, abantu abaningi bahle besabela khatshana bengazi ukuthi azabenzani. Amalunga ekomiti yeZCTU acine engenisa abantu ngokubazi emahofisini ukubavikela engozini ngemva kwembiko yokuthi eHarare abantu sebetshaywe babotshwa ngamapholisa. Kodwa amanye amapholisa azame ukungena phakathi kwamahofisi eZCTU lapho abantu abakade bebuthene khona axotshelwe phandle izisebenzi ebezibuthene lapho. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu kanye labamabandla aphikisayo sebesole kakhulu ukutshaywa lokubotshwa kwenkokheli yeZCTU lokho besithi Kusobala ukuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa wephula amalungelo kaZulu. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC uDokotela Victemba Mpofu.
Uhulumende namhlanje kakhulu lapha eHarare uthethe wafaka amapolisa endaweni zonke ngemva kokuthi yena bona bethilo ukuthi onkona namhla hayi akusoke kube lama demonstrations. Now okwenze abantu bagcina bengenile e-town kuzo demonstrator ukuthi bahambe bayathatha ama leaders ze-CTU o-Jafethi labo Mtasa khona ngale emahofisi nabo bafika babachaya abantu basebezonda ke abalandeli babo basebengena e-town besibona yikho kodwa bekufuna bebefuna ukuthi abantu begcine sesenza udlakela nge ubona bese bevumile ukuthi hayi ke bazafaka elinye ilanga for i-demonstration yabona
ukuthi bencitshwe ilungelo lokutshengisela bekuqondile.
Hayi angiboni kuqondile because angiboni ukuthi kungenelana njani le cholera kangcono phela abantu bengasabuya emisebenzini ngoba abantu bagcwele lapha edolobheni besiya emisebenzini besenza ama-shopping angcono nxa kuthi khona sekuhluphile lokho kwekholera kuvalwe phela indawo zonke lezinto zonke akhona ukuthi kuvalwe nxa bona befunile ukuthi nxa abantu bathi hayi bafuna ukusebenzisa ilungelo labo la section 59 ele-labor rights bona sebekhona sesithi hayi lingasasebenzisi sebethi hayi sifunga ihlangana egwanzura hayi lingasasebenzisi kule kholera. Izolo sikhuluma nje bekule graduation e-University of Zimbabwe indaba engakhuluma ngendaba yekholera.
Ibandla lakho liyasola njalo umbuso kamongameli Mnangagwa lithi useyehlulekile.
Sikutsho ngenxa yokuthi izinto nxa ufuna ukulungisa izinto kumele abantu bonke bedonse lawe abantu bakobulawayo abantu beHarare abantu bemakhaya njengomuntu ongawinanga kuba nzima ukuthi edonse labantu bonke ukuthi ongkhona belungiselele ukuthuthuka kwelizwe. Yena bona sebe-resorta to udlakela ngoba sebebona ukuthi sokubehlule khathesi izinto ziyakhwela ezitolo amafutha sefika kubo $15 izinto ezazingama $3 akunjela ukuthi ongkhona at this rate ngale ndlela okwenzakala ngayo kuzabe kunjani ngakuphela komnyaka. And lokho kutshengisela nje clearly ukuthi ongkhona hayi umuntu ongazange ewine ama-election and ngenxa yakhonokho abantu labo abamsupporti abantu baphakathi lapha eZimbabwe labantu baphandle and yikho kuphambanisa ukuthi ongkhona intuthuko iyenzakale kuhle lapha elizweni.
UDokotela Victemba Mpofu ngumsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC njalo ungusenator weMathebeleland South sixoxela eseHarare.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Inkampani ethengisa ukudla okuphekiweyo okugoqela inyama yenkuku iKFC yazise namuhla ukuthi isivale amakhefa ayo wonke eZimbabwe okwesikhatshana ngenxa yokubhidlika komnotho okuqhubekayo. iKFC ithi izavula nxa umumo ungabanganeno. Ithi okwamanje kayisenelisi ukuqhubeka ivulile njalo ithi isadinga amaqhinga ukuthi ingaqhubekela phambili njani. Umbiko we-KFC lo uza ngesikhathi amankampani amaningi evala mihlala malanga emadolobheni atshiyeneyo ngenxa yokusilela kwemali ikakhulu idola leMelika okuyilo lodwa eselisamukelwa ngamabhizimusi amaningi. Ukusilela kwezinto ezimqoka empilweni kaZulu ezifana lechukela, amafutha okupheka, iflour, inamnede lemazowe, igasi yokupheka kanye lamafutha ezimota lakho kuyaphambili. Womgcini sihlalo wenhlanganiso emela amankampani eZimbabwe National Chamber of Commerce yamathebeleland umnumzana Golden Muoni uthi athwele nzima amankampani ngokusilela kwedola leMelika.
Lokhu kathesi kuyahlupha because ile amakampani amanye avalile, amanye maningi they are still open, but indawo ikona lapha indawo ye foreign currency iyo iyahlupha kakhulu. Amakampani akwanisi ku-replace ama-stocks, amakampani asakwanisi ukuthenga because of i-shortage of foreign currency. So u-finance minister u-Professor Mthuli kathesi use-Bali e-Indonesia IMF, so we are very much sure that uzalungisa lokhu in the shortest period of time so that abantu bazaphumula. We are not going to slide back into 2008. So kathesi yes, kunzima, akukho right because amakampani avalile. Abantu also they are now into speculation, abantu bayathenga kakhulu. So there are many number of factors which are pushing all these problems, but we hope to put our right kuzalunga. We are still waiting kuti u finance minister uzaphenduka uzahlala phansi ngaba amabhizimusi silungise indaba le.
Indaba ye foreign currency okhuluma ngayo njalo amankampani amanengi akhala ngayo ingalungisiswa njani kahle kahle?
That is kulungisa indaba le. What we need to do is foreign currency to be available. We need to start also produce internally and also export, to start to invoice amanye ezinye ama-countries, it's a region and beyond. But as long as amakampani they are not able to produce in full capacity, foreign currency is super for a long period of time. Okunye futhi government expenditure has been ballooning for some time. So I think Mthuli uadresile konoko with TSP, which is a transitional structural program, which I think is EIMF, World Bank, Afribank, they've accepted this program. So kathesi we are praying that put our right.
Umnumzana Golden Muwoni ngumgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe National Chamber of Commerce esabelweni seMathebeleland. Sixoxe njalo lengcwethi kwezenotho umnumzana Reginald Shoko, yena othi amankampani amanengi ayavala ngoba esefuna ukuthengisa ngedola leMelika kuphela.
Amakampani amaningi avalela ukubana abantu bafuna ukuthenga ne-RTGS lamabhondi, okuthi ubana bona bazehlule uku-restocka loba ukufaka ama-raw materials ukuthi bakhonje besebenza. So bacabanga ukuthi bengavala babone ukuthi umumo uya nga, kungaba le rate ekhanyayo ukuthi sowuyi-rate or esingathi i-step rate lapho kuze kuvunyelwane ukuthi i-market rate le abantu bengawoperate bekwazi ukuthi bengavuka kusasa benjani betholile into zonke abazifunayo behlanganisa. Ngakunjengakathesi okwenzakalayo amakampani avala ngoba bengavula konke kuyathengwa kusale kungela lutho phakathi kusho ukuthi sasikampani ayifuni. Kodwa kusokwenzakala like ngizwa kuthiwa kobulawa ama-rate el-US dollar le-rand ayawa, ingakwazi ukuthi awiswa kuyini njengoba esiwa kobulawayo kakhulu kwezinye indawo engazawi.
Abantu abaningi bakhuluma ngomumo owawukhona ngo-2008 kungakabi lo hulumende womanyano, yikho esesibuyela khona na ngokubona kwakho?
Hayi, okwakathesi singesaba ukuthi singaya khona ngale, kodwa akukakhombisi loba singathi kwezomkhonomi akukakhombisi singaya khonale, ikakhulu nxa yehulumende lokhu eqhubeka ekwanisa ukuthi ngendlela zakhe avimba athi i-bond le yosola i-1:1 ngoba yena ulokhu ekwanisa ukusinika i-fuel ngemali yona leyo bond, ekwanisa ukwanisa ukusinika amagesi ngaleyo bond, lokhu esibhadela ama-tax ngaleyo. Ilanga uhulumende nazehluleka ukwenza khonokho kuzokuthi ukuthi sesingenile ku-2008.
Ubona eqhubeka uhulumende esenza khonokho othi uyakwenelisa kathesi okwesikhathi esinganani?
Kathesi sithembisa ukuthi yena usekhulumisa amabhanga le-African Bank ukubana kuhlanganiswe indlela yokuthi baphiwa amadola alingana le mali zama-RTGS, ukuthi kubana kungaba le-stability ngoba iphaniki ukuthi thina njengabantu labathengi ivalu yemali yethu kuma-RTGS yes yesaba kakhulu. Nxa kungathiwa isifisiba le-dollar 1:1 njengokutho kwabo, hayi into ezingabuyela la makampani angavula aqasa usebenzi ngoba basho ukuthi bakwazi ukuthi alithole i-dollar bezistoke belungise ama-values. Ngoba ukuhlupha kathesi ukuthi siyakwazi ukuthi i-bond ngalingekelwe i-1:1 le-US dollar.
Umnumzana Reginald Shoko yingcwethi kwezenotho sixoxela eseHarare. Kulivestock lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela umomo oselizweni okubhidlika komnotho ukukhwela mahlayana kwentengo yezinto kanye lokusilela kwazo. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Leyi Studio 7 isakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Inhlanganiso yabodokotela abangela mngcele Doctors Without Borders ithi abantu ababedinga ubuphepheli bancitshwa kwele Australia bayahlaliswa esihlengeni seNauru sebesehlelwa ngumkhuhlane wengqondo ngesiphatho socuku abasithola kuziphathamandla zakwele Australia. Amapolisa kwele Tanzania athi omunye wababalelwa kwabanothileyo kakhulu ezwekazi le-Afrika umnumzana Mohammed Juji waleminyaka yokuzalwa engamachumi amane lantathu odabuka kulelo lizwe uthunjwe namhlanje ekuseni esigodlweni iDar es Salaam ngamadoda amabili akade ehlome njalo evale ubuso. Ukonakala komnotho welizwe kuqhubekela phambili eZimbabwe, abanye besithi konke lokho kubangelwa imizamo kamphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ngoba ngemva kokwethula amazwi akhe okusetshenziswa kwemali udubo luhlelwa qala ngesiqubu. Kodwa uhulumende uthi lokhu akusiloqiniso. UChris Gande wa Studio 7 uxoxela ocubungula ezombusazwe umnumzana Belief Gawule olilunga njalo lebandla lezano PF endawonye lomela iBinga South edale lePhalamende umnumzana Prince Dubeko Sfanda weMDC onguye osungula lingxoxo.
Wothi ngutshengisa ukuthi ngani sitsho njalo kusukusela ngoNovemba lohulumende ngena kuze kube namhlanje useboleke imali efika ku 5.5 billion dollars phakathina kwenyanga ezingafiki umnyaka useboleke i 5.5 billion dollars na ubakhangela ke imali engange 5.5 billion dollars imali enkulu okuthi elizweni elingangele eZimbabwe kufuze ukuthi likhiye umehluko. Kodwa ke ungazama ukukhangela ukuthi elizweni okuyikho osokwenziwe leso sikwelethe kuyini akekho ongakubona. Ye iqiniso ke elikhona ukuthi silokhu silohulumende othanda ukuboleka izimali, izimali zakhona ezithatha esiyazifaka ezikwameni zabanye balabo ababusayo hathi ukuthi zibuye kuZulu waseZimbabwe. Ngicela ukhangele njalo ukuthi khona esikhuluma ngohulumende ohamba ukuyaboleka 2 billion dollars kuReserve Bank of Zimbabwe yena evunyelwe ukuthi eboleka kuphela imali engadluli ku 70 million. And esikhuluma njalo ke lo hulumende ohamba esiyaboleka eboleka ngaleyo ndlela engazange ke edinga imvumo eParliament. So ke izinto zakhona ziyaqhubekela phambili yikho okusifunanayo kakukho okunye amanga nama inconsistent policies. Khangela ubone baphe i monetary statement last week sibona sesehlukanisa iRTGS kanye le nostro account. Now ukwehlukanisa lokhu emntwini wonke obonayo uvuma ukuthi imali ye US dollar kanye le bond note akuhambelani kakulingani kakukho ku 1-to-1.
Hayi nanto ke udaba mnumzana Gawule, wena uthini ngalokho kwenzakalayo elizweni ukuthi ikwehluleka yini kwezanu PF kumbe kukhona okwenzakala?
Ngithanda ukuthi ngithi ngiyamuzwa Sfanda uyabeka izinto azibonayo ngomumo okhona kodwa ke ngithanda ukuthi ngithi mina ngiqale ngokuthi asivumeni ukuthi okwakathesi uMnangagwa upresident wethu uthe eqala wazama ukuthi alungise udubo lolo ngokuthi ucabinet yakhe afake abantu esingababiza sithi ngama technocrats kuma ministries akhiya njengeminister of finance iministry yemali le ifuna umuntu ololwazi lezinto ezithile njengakhona oku singasikhangela ukuthi idakala kithi umthuli Nqulo ngumuntu oyingithi kulelo banga lezimali ngokunjalo ithuba ulinikiwe umthuli Nqulo ka lesilogan sezana uPF ngabanakazazi ukuthi sitshawa njani is not a politician umuntu owazi umsebenzi wakhe sithe thina ubaba upresident uthena umthuli Nqulo azazavalelwe ngaphi uzanikwa indima yakhe azisebenzele whether kuyeshula laphana laphana belokhu ihamba lakho itshintshatshintsha kodwa singakhohlwa kuphela ukuthi sisuka engcwabeni lapho into zafika khona kakhulu into kumumo lowo ubulimele kakhulu konke kona kumumo weZimbabwe lowo umumo kade ukhanya ukuthi ubulisefike ebangeni elibi kakhulu kodwa kuzaba lobuhlungu obuthile ekusunguleni kwemisebenzi enjengayelele elethwa ngoba uNqube umthuli ukuthi ivuno usekelwa kodwa izaqala ibe lobuhlungu obuthize njalo kulabanye bethu abayibo abazama ukuthi basupporte nje uhlelo lolu balimaze bangabomu besenza ngabomu ngiyakhangela izinto ezenzakala kathesi ezokukhweza ama-price landi kulokuhlanya phakathi lobumvulu phakathi ebuthile ekwenzeni izinto zakhona ozobutshela ukuthi kulesandla so esibi kakhulu isandla singafuna ukulungisa kodwa isandla silobuthakathi phakathi ekutheni abantu bazwe kakhulu ubuhlungu yebo phela ubuhlungu kuzaba khona ekutheni izinto lezi ziqale kuhle ungakhangela ngikhangele isomo zami ukuthi even nanxa umuntu ezithwele umfazi ezithwele esebeletha kule buhlungu thi lobuthize kodwa kusasiyabe sephethe umntwana sethi hayi zokukuhle sokumnandi zokukonke zokurayithi but lapho khona abantu esikhangele ukuthi sibe lobuhlungu obuthile umthuli ayenze umsebenzi wawo into esiyikhangeleleyo ukuthi umthile umthuli Nqube asimsekeleni uyakwazi akwenzayo atshiye umpumputhe ngumuntu owaziyo and uyanikwa akwenzayo amandla wonke ukuthi imali ivele ngaphi izinto vele zimbi asivumeni ukuthi into zibonakale kakhulu
ye yeah, mnumzana Sibanda sike sezwa umnumzana Obhethi Mpofu yena enguye ophethe ezezana uPF sithi thina okwenzwa ngumthuli Nqube lokhu asikwazi kazange asitshele ngakho kungakuthembisa yini njengalokho okukhulunywa ngubaba uGawula ukuthi hayi umnumzana Mncube waphiwa ithuba ukuthi avuselele umnotho kaphiwe isikhathi sibone ukuthi uzayenza
ngingakuphendula ngento engayitshela uProfessor Mthuli Nqube ngize ngihlangane naye eParliament ngelanga le State of the Nation Address ngamtshela uProfessor Mthuli Nqube ngathi mina uzazoresigna uzachiya umsebenzi njengonkosana moyo kodwa umehluko yikuthi yena uzasebenzisa iWhatsApp
nanto ke udaba ungasigqibela uhlelo mnumzana Gawule
Chris ngiyamuzwa umdaweni lapha ngiyabonga Sibanda izinto eziye ziletha ziliqiniso sibili ngiyazivuma ngiyazamukela kodwa ke amasela Sibanda akhona ku MDC kumbe yithi ku MDC uzani PF onke wakhona la ngapi le wathethe amasela akhona yonke indawo akhona
amasela umehluko yokuthi awe MDC katshonti esikhwameni sikahulumende
njalo ngiyavuma khona isela njalo ngelibanjiweyo njalo amasela kathethi ayaguduzwa noma ngelingaphi eliqethe ngaphi lizavela
umnumzana Believe Gawule ucubungula ezombusazwe njalo ulilunga lebandla leZanu PF ube xoxa endawonye lomela iBinga South edalele parliamente engwe MDC umnumzana Prince Dubeko Sibanda ukuzigqiba ezosuku sikhangele ebezihamba phambili amapolisa namuhla atshaye njalo abopha inkokheli yenhlanganiso yezisebenzi ezctu eHarare lakwamanye amadolobho afana lemaswingo lemutare ngaphambilini kokutshengisela obekuqoqwe yili nhlanganiso Ayike kwanele mthwaka zomuhle olivalelisayo ngenjabulo enkulu ngontungameli inkomo likhumbulelo yalandela uhlelo lwe-Live Talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. We'll be right back.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.